Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje batshayele ihlombe eleMelika ngokufikisa iminyaka edlula amakhulu amabili 243 lithole uzibuse ogcweleyo kuhulumende waseBhilitane. Njengele Zimbabwe leMelika lalo lakhe labuswa ngeleBhilitane lazothola uzibuse ngemva kwempi yenkululeko ngomnyaka ka-1776. Embikweni awethule enkundleni yeTwitter, umongameli Mnangagwa uthe ufisela umongameli Donald Trump lozulu weleMelika ikhefu elihle. Wengeze wathi ukhangelele ukuthi kube lobudlelwano obugxilileyo phakathi kweZimbabwe leleMelika. Umnumzana Chamisa yena ubonge uzulu weMelika ngokuxhasa abantu beZimbabwe ngaso sonke isikhathi njalo wabafisela ikhefu elihle. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ePennsylvania, unkosazana Sanelisiwe Ntini, waqala ngumbuza ukuthi yena uzalethakazelela njani leli langa.
Ye, ngizazikhipha labangane esisebenza sonke, bakhona ondlanga esisebenza sonke elapho esiathathwe khona. So ukuphuma nje siye epark endaweni eligceke lapho esingahlala khona sibuke ama-fireworks. Ipark yakhona isendaweni ephakemeyo engathi iphezu kweqaqa. So lapho siyabe sihlezi khona siyabe sibona ama-fireworks ayenzakala phose idolobho lonke. So yikho engikhanda ukuthi ngikwenze namhlanje.
Ungathi lichoni leli langa kuwe la kuzulu weMelika ikakhulu nxa siqathanisa lelanga likazibuse weZimbabwe lapho esizwa khona abantu abaningi bekhala besithi ayikho inkululeko.
Ayi, mboni ngani okuqakathekileyo esingakukhangela ukuthi nxa sisithi uzibuse sitho ukuzivusa kukuphi ngoba kulokuzivusa abantu esithi basinika uzibusa basikhululileyo kwezinto ezingabe zisihlukumeza, like izinto ezinjengokuthi esingathi yi-colonialism, abantu abafika bathathele amandla endaweni engiyabo. So kuhle ukuthi sithole uzibuse sibe kwazi ukuthi sizifakele imithetho engeyethu senze esibona kusifanele thina njengelizwe. Kodwa kumele futhi sinanzelele ukuthi abantu esingathi ngamaqhawe abayibo abasikhululayo from ukuhlukumezwa, sinanzelele ukuthi bengabi yibo abasihlukumezayo kusasa. Okuyikho emboni ngani engxenye asikakunanzeleli thina njengelizwe, kumbe kusazosithatha isikhathi eside ngoba nxa ninanzelela lapha kweleMelika uzibuse wabo bamsayina iminyaka engu-200 eyadlulayo. So sebehambe isibanga eside nxa siqhathanisa lathi ukuthi thina khona sisenelisa iminyaka engama-24 kuphela. So ingxenye compared to bona ukuthi sebehambe isibanga esinganani, engxenye kulezinye izinto esisazozixazulula esisazofunda ukuthi sizenze njani ngoba bona sebehambe isikhathi eside. Angazi ukuthi besese le minyaka engangeyethu belozibuse ukuthi basebehambe kangakanani ukuncedisa abantu, uku-empower abantu abangababo. Kodwa mboni ngani kusese lo mangomude okufanele siwuhambe ukuthi abantu bathole ukuzibusa okweneleyo, ukuthi abantu benelise ukuphila impilo esuthisayo, ukuphila elizweni eliku-rewardayo for imizamo yakho.
Alo-ke ngunkosazana Sanelisiwe Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha kweleMelika. Ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 esedolobheni lePennsylvania.